aba ku VOA indebele amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 19 kumabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
ukuhlangana kwephasika le independence kuqakathekile kithi kulonyaka ngoba kuyasikhumbuza imibuzo le umbuzo wokuqala kungani amaqhawe asifela umbuzo wesibili kungani uJesu wasifela
Abakholo lesiKristu abeZimbabwe bamanyene lamanye amakholwa emhlabeni jikelele ukunanza usuku lweGood Friday kusungulwa ikhefu lephasika
Yonke idlala umasathelana iqiniso elikhona ukuthi abantu laba bafuna ukuthi kube lomuntu ozanelisa ukuthi abahlangene sendawonye banelisa ukuthi bakhulumisane uhlupho ukuthi abanye bakhona ukukhulumisana kwakhona akukho genuine
umongameli Emerson Mnangagwa uthi uzimisele ukukhulumisana lomnumzana Nelson Chamisa ukuze kuxazululwe inkinga eziselizweni Kuwoza Friday kuliviki njengoba kulikhefu lephasika silethulela ingxoxo nomculi odabuka eZimbabwe osehlala eBelithani uAngelina Mhlanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bamanyene lamanye amakholwa emhlabeni jikelele. Ukunanza usuku lweGood Friday kusungulwa ikhefu lephasika. Ingcwethi kwezokholo lesiKristu kanye lenkokheli yalolukholo zithi ela lonyaka ikhefu liqhakathekile kakhulu ngoba lilandelana lokunanza ukufikisa kweZimbabwe iminyaka engamachume amathathu lasishiyagalolinye lathola uzivuse. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi zokholo lesiKristu bachaze isimo sokuqondana kwamakhefu omabili la. Njengesimanga esikhulu njalo kulomutsho kuZulu weZimbabwe enye yalezingcwethi kungu-Dr. Lamiel Phiri ochasisa kabanzi ngakunanzelelayo ngalokho kuqondana kwamakhefu lonyaka
Jesus Christ sacrificed himself on the cross.
UJesu wazinikela esiphambanweni ukuthi mina lawe sithole usindiso, sivuselele ubudlelwano bethu loNkulunkulu ukubuyela esimeni sabo sakuqala. Kumele sazi ukuba lozibuse lo esimthakazelelayo lamuhla kabuyanga nje kalula walethwa yikuzinikela kuloku uhambelanayo okukhona kulezi zehlakalo zombili. UJesu wasifela sonke, sekumele lathi sizibuze ukuba kungani uJesu wafela esiphambanweni.
Kodwa umfundisi Clement Zenda okhokela inhlanganiso ye Christian Voice International Zimbabwe uphambana labanye ethi akutsho lutho oqondana kwalamakhefu
ukuthi kuhlangane le holiday ye independence lapha eZimbabwe hayi ayisiko kuhlela komuntu kodwa ke ibuwelana kwezinto nje singathi ke coincidence into nje edanisayo ukuthi sithakazelela i Easter ngesikhathi indlala ukukhwela kwezinto ukudla ubhadlile elizweni abantu ke bayahlupheka
kunobhala jikelele webandla le Church of Central Africa Presbyterian CCAP umfundisi Kingstar Chipata uthi iningi labantu eZimbabwe selalahla ithemba ngenxa yesimo somnotho
We need to commemorate because it's a situation where we remember, yes, the suffering, but through that we also we don't remain on that.
Kumele siluthakazelele lolu suku ngoba luyisikhumbuzo sokudubeka okwaba khona. UNkulunkulu uhlezi engokhokhela kikho konke. Nangesikhathi uJesu Kristu ephakathi kokudubeka eseGetsemane wayekhathazekile yebo kodwa lokhu akutsho ukuba uNkulunkulu wayesemfulathele hatshi.
UNkosikazi Primrose Bison Mandenge. Okhonza esi-CAP emzini weRugare uthi kudlelwano obukhona phakathi kwelamakhefu yikuchitheka kwegazi lanxa izizathu zisehlukana.
UJesu wafela mina lawe ukuze singathabi ngendlela engayisiyo ngesikhathi sephasika. Kumele sikhumbule ukuzinikela kwakhe lathi sinikele izimpilo zethu kuJesu Kristu. Aso sikhathi sokwenza izinto ezingathabisi uNkulunkulu. Aso sikhathi sokwenza izinto zomhlaba. Ukuhlangana kwephasika le independence kuqakathekile kithi kulonyaka ngoba kuyasikhumbuza imibuzo le. Umbuzo wokuqala, kungani amaqhawe asifela? Umbuzo wesibili, kungani uJesu wasifela?
Kwele Zimbabwe ikhefu lePasika liqakathekile kakhulu empilweni yomKristu njengoba kulilizwe elinesilinganiso esikhulu samakholwa esiKristu ngoba luyisikhumbuzo sokubethelwa esiphambanweni kwendodana kaThixo ifela kuze abakholwa kuJesu bathole indlela yokusindiswa ngayo behlengwa lokuthethelelwa izono zabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Wosenjalo umfundisi Mpindebele uthi lesi yisikhathi esihle lapho okumele iningi likhululeke khona, likhululeke elizwe ukuthi liphume ebunzimeni eliphakathi kwabo.
Ngenjwayelo ikhefu lePasika livame ukubona iningi labeZimbabwe elisebenza phandle kwelizwe liphindela ekhaya ngobuningi ukuyahlangana lezihlobo labangane. Kodwa lonyaka kulo mehluko omkhulu, noma nje kulabanye abaphakamileyo besuka eHebron besiya ekhaya, inani labo kade liphansi kakhulu nxa kuqathaniswa leminye iminyaka ngekhefu linye. Esilindweni samabhasi edolobheni leHebron, amabhasi ahambela eZimbabwe kade engagcwalanga kangako kungaphithizeli. Omunye oweZimbabwe ohlala eHebron, umnumzana Eric Madlala, uthi yena ubone kungcono ukuthi athumele imali ekhaya hathi uhamba yena ngokwakhe.
Into zinzima ekhaya, uhamba kuncedi ngoba ngizasebenzisa imali eningi, ngakho ngibone kungcono ukuthumela imali ekhaya ukuze iphathise.
Unkosikazi Emily Dube uthi iPasika yalonyaka ifike bengakaholi emsebenzini okwenze ukuthi kube nzima ukuthi behambe ekhaya.
Sifiso besikhona kodwa imali kayiki. Lesi yisikhathi sokuthi ngabe siyahlangana lezihlobo labangane ekhaya. Asitholi amathuba amaningi ngenxa yokubambeka emsebenzini.
Kodwa noma nje abanye bengahambanga ekhaya, kulabanenganyana abachaphe umngcele besiyabona izihlobo labangane. Umnumzana Andreas Sibanda ongomunye ophuma esiya kubulawayo esithi angeka khutha ithuba lokuyafika ekhaya.
Ikhefu le-Easter lisinika ithuba lokuyalunguza ekhaya ukuthi sibone abanye ukuthi banjani, ngoba leli thuba sizalithola njalo ngomnyaka ophela, amanye amaholide la aba mafitshane phakathi kwesikhathi.
Abanye njalo abafana lonkosikazana Samukeliso Dube bathi lesi yisikhathi sokuya enkonzweni njengokutsho komlayezo wePasika.
Ikhefu lePasika lisinika ithuba lokuthi thina njengamaKristu sivuselele inkolo yethu, ngakho mina ngizabe ngisenkonzweni.
Kusenjalo uhulumende weBotswana ubike ukuthi umngcele weRamakgwebane lePlumtree kawusoke uvalwe ukuze abantu bedlule kungela ongabavimbela. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHebron kweleBotswana.
Yebo ke lolo asilo udaba ebesithe sizalithulela lona, kodwa lapho ke uMartin Ngwenya obesitshela ukuthi ngesikhathi leqala ikhefu lePasika abanye abeZimbabwe abahlala kweleBotswana bahambanga ikhaya besithi babone kungcono ukuthi bathumele imali ukuze iphathise abemuli lapho intengo yempahla lokudla iqhubeka iqonga. Okwamanje ke sesilethulela ingxoxo lapho umfundisi Mpindebele esithi lesi yisikhathi esihle lapho okumele kukhulekelwe khona ilizwe ukuthi liphume ebunzimeni eliphakathi kwabo.
Hayi, into zimbi ngempela, kodwa khona akumelanga silahle ithemba ngoba impilo vele injalo, kuyakuba lokuhle kube lokubi. But okuqakathekileyo kithi lanxa sikhangele leli khefu le-Easter, lisipha ithemba elikhulu kakhulu ngoba isiphambano sikaJesu vele sona sipha ithemba. So ngingathi mina kubalaleli, hayi ngiyabezwa sibili, into zimbi kuleli, makeni sibambelele sibekezele singalahli ithemba. Sibambelele kuJesu, sibambelele kuso isiphambano sikaJesu. Okuqakathekileyo kakhulu yilo lolo ukholo lethemba esilalo. So ngiyabakhuthaza abalaleli ukuthi singalahlini ithemba, bakithi lizaphila kulunge phambili.
Ngamanye amazwi mfundisi liguqa nje ngamadolo ngaleli khefu liza lifaka enkosini ilizwe leZimbabwe ukubana ingenele kube lobubelo.
Yikho kanye baba, kuqakathekile lesilo ukuthi sibe sibambelele ekukhulekeni. Sabe sikhulekela ukuthi kube lobubelo. Kodwa okuqakatheke kakhulu ukuthi phakathi kokubi lokuhle sihambelele kuJesu. Umuntu wazi uJesu yikho manje okuqakatheke kakhulu ngoba okunye njengoba nansijo nje kuyakuba lokubi kube lokuhle impilo bebe njengoba nasiyazi injalo. But okuqakatheke kakhulu ukuthi lakukho konke esidlula kikho kumela ukuthi ithemba lethu, ukholo lethu kumele singabi lokuphinda kuzwa khonapho ke. Kuqakathekile ukuthi sibe yilabo abakhulekayo, sikhumbula ilizwe lakithi, sikhumbula wonke amaZimbabweni abalapha kuleli nabasemazweni mhlaba jikelele. Kumele labo sibe sibakhumbula, siphakamise isiphambano sikaJesu, sibaphakamisele enkosini ngokukhuleka, nasingalahli ukholo lwethu, singalahli ithemba lethu.
Lo-ke umnumzana Mpindebele umfundisi obexoxalo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekwabulawayo. Silokho sikudaba lunye izakhamizi zeCholocho esabelweni sangenyakatho eMandebeleni ziveza imbono ehlukeneyo mayelana lokunanzwa kwelanga likazibuse likamhlaka 18 Mabasa lona elinanzwe izolo besithi kubo yebo leli langa elihle kodwa halila zithelo ezigabeni sabo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Iningi lezakhamizi zeCholocho zithi lihle kodwa izithelo zalo kibo azikho ngoba ziphila nzima okwedlula ilizwe lingakatholi uzibuse. Umnumzana Thabani Ndlovu, isakhamuzi seCholocho uthi baphila nzima loba nje ilizwe linanza ilanga likazibuse.
Kuyofana ngavele yadura izinto yadura yonke into. Ngifile kona ikho emagarajini sithwele nzima vele independence osiyadlala ngawo amagarajini namafiweli. Yonke into iyadura, bayavuma ukuthi yenza amabhondi bakuthesa amarandi. Thina sisebenze egoli phela sisebenze eZimbabwe. So egoli sithwele nzima bathesa amarandi esitolo. Amabhondi abavumi bathi amabhondi abawafuni.
Umnumzana Nkosana Mkhwananzi uvumelane lo Ndlovu ethi amabhizimusi awahambi kuhle loba nje kulokuthula eCholocho.
Hayi lona ilanga konke nje kuthule ukhanya nje kodwa hayi umomono uhamba kuhle kodwa nje hayi kuthule kakhulu ku business hayi akulalutho nje walibona sihlezi kangaka.
Umnumzana Cham Jindlovu uthi akusilanga elitshengisa uzibuse lentokozo.
Mina kandiboni kudlilanga elihambayo ukuthi litshengisa uzibuse. So ke hayi independence lapha khangani icubile iyacuba kayi siyohamba ngendlela esijwayeleyo.
Osakhulayo uKhuphukani Ndlovu uthi lihle ilanga kodwa kalisela njabulo ngoba isimo somnotho simi manzonzo.
Uzibuse is ilanga wona uright sibili ilanga kumele sibe celebrate but nxa sikhangele isimo esikhona kikathesi akula ndingeko enkulu kakhulu ukuthi ngicelebrate ilanga likazibuse. Nganika umzekeliso ukuthi izolo nje kumbe kuthanya isinkwa sabe sikhwelile izinto ziyakhwela ama-salaries abantu akhwela kancane kodwa uthola ukuthi izinto zikhwela kumbe ka-3 ka-4 kula ma-salaries abantu. So ukuthi ngithi ngiyakholisa independence yami kuba nzima.
Izolo eCholocho bekungela mcimbi wokunanza ilanga likazibuse loba izibonakaliso zokuthi likhefu. Iningi labantu belikhala ngokuma manzonzo wesimo somnotho loba nje kuthanye umongameli Emmerson Mnangagwa kunkulumo yakhe yesizwe ethembise ukuba uhulumende uphakathi wokulungisisa isimo somnotho sona esesichiye ilizwe lisebuyangeni obesabekayo. Izolo abantu beZimbabwe abaphakathi kwelizwe labaphandle kwelizwe bebenanza umnyaka wesimachumi mathathu lasifica munwe munye 39 ilizwe lathola uzibuse. Kodwa eCholocho amabhizimusi ebesebenza kungela ubuthana kwabantu emkhosini wokunanza leli langa. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho. Nimu Anastasia Ndlovu.
Live Talk namhlanje sikhangela ukwenziwa ngabanengi ngaleli khefu lephasika. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Inombolo njalo 0012024650318. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzimisele ukukhulumisana lomnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla eliphikisayo le-MDC ukuze kuxazululwe inkinga eziselizweni. Kodwa sokulenyanga ezimbalwa kungela kukhulumisana njalo ababili laba bekhanya besenza umacatshelana. Kambe kungenziwani ukuze laba bakhulumisane ilizwe libe lengqubekela phambili? Okuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Angliston Swanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngafanisa le ntombi lejaha ababe befunana kodwa bonke besesabana. Kungela ofuna ukuthi azehlise avume ukuthi omunye ungcono kulomunye. Umnumzana Chamisa naye ujika kamatantram esiyale kodwa esithi ufuna ukukhuluma afaka ama-conditions akwaziyo ukuthi asuza yenze. Aqalise ngokuthi Mnangagwa kasiye president asuze ngikhulume laye kodwa yena wehluleka ukuprova ekhothi ukuthi Mnangagwa urigile ama-election. Sibone lo Mnangagwa laye elokhethi uyancinisa uChamisa yoke edlala umacatshelana. Iqiniso elikhona ukuthi abantu laba bafuna ukuthi kube lomuntu ozanelisa ukuthi abahlanganise ndawonye banelisa ukuthi bakhulumisane. Uhlupho ukuthi abanye bakhona ukukhulumisana kwakhona akukho genuine. Bafuna ukuthi bayekhulumisana ukuze Mnangagwa abaxiphe izikhundla zokuthi bona labo badle kuphela. Akulani lohlulo lozulu weZimbabwe ohluphekayo.
Wena ngokubona kwakho ubona ungani kuyini okumele kwenziwe kumbe bakhona inobaziyo ikakhulu abezokholo abazama ukuthi bakhulumisane labo laba bobabili?
Yebo, bakhona inhlanganiso esebenza lazo Zimbabwe Council of Churches bayayenza benza imizamo kodwa uhlupho esuka lube khona yikuthi ekwenzeni kwabo imizamo iZimbabwe seyaba politicized and polarized kakhulu. Kusuka kube sekusiba labanye abaxokozelelayo baphambane selokhu lalokhuyana kodwa imizamo ikhona eyenziwa ngabafundisi abazama ukuthi mhlawumbe abakungakhulunyiswana kodwa inkinga ekhona yikuthi kulokungathembani vele okuthize okungenza ngicabanga ukuthi mhlawumbe kungadingakala ukuthi kuze kubuye umuntu ovela ngaphandle kwekomanye amazwe abe nguye ohlanganisa laba bantu ngoba lapha ekhaya akasithembani sonke. Njalo abantu sesaba ngamakhempu, abanye bakuvanu, abanye baku-MDC. Ungathi uyakhuluma kathi ungevanu, ungathi uyakhuluma ukuthi unge-MDC. So khona kukhanya kungathembani, yikho kwenza kube nzima ukuthi imizamo le eyenziwa ngabanye abantu abanjengabafundisi iphumele iqhubekele phambili.
Umnumzana Angliston Swanda ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ingcwethi ezicubungulayo ezombusazwe zithi okungehlisa intengo yempahla elizweni yona ekhuphuke kakhulu kunsukwana ezedluleyo yikuthi uhulumende aqede inkohlakalo kumankampani akhe ukwenzela ukuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe. Ekhuluma emkhosini wokunanza uzibuse izolo, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe uhulumende uzasungula izitolo zokupheka izinkwa ezama-bakeries kanye lenkampani ye-Silo Foods Company ukwenzela ukuthi abantu bethenge impahla ngentengo ephansi. Kodwa umnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe uthi lokhu kungasebenza okwesikhatshana njengohlelo lwamabhasi ezukho bese kunyamalala nje.
Udubo uhulumende engafuni ukuthi alukhangele ukuthi ilizwe leli lisebunzimeni obe-foreign currency. Asizuzi i-foreign currency eneleyo ukuthi senze esikufunayo. Uhulumende alisilo business lakhe elokuthi yena afuna ama company esenze wonke. Kumele kube nama business enza lokho hathi uhulumeni. Okwesabisayo ukuthi siyabona abanye ama companies kahulumeni abo GMB, abo Zinara, ama Parastatals, abo Tel 1 ule corruption emangalisayo, ule corruption esabisayo. So ingaba indlela na eyokuthi ube lezinye indlela ezokuthi ube le corruption. Nga uhulumende engalungisanga into lezi ezi corruption, ama companies angabuya sibili siwabone kodwa ayabe qedela ama taxpayers izimali ngoba uhulumende siyakwazi ukuthi akakwanisi ukuthi arane ama companies ngendlela e profitable. IZimbabwe kathesi isiguqe ngamadolo izinara kule corruption esabisayo. Siyakwazi GMB ufuel singathi economy yonke igcwele i-footprint corruption ye-government. Aloba ngimuxwayisa uPresident Mnangagwa bengizamtshela ukuthi athiyane lakho lokho.
Kuzaphetha ngani ukukhwezwa kwentengo yempahla lokho sokukhona kathesi? Njalo kungaqedwa ngani?
Okumele wenzakale ukuthi uhulumende kumele ahlale phansi lama business. Uhulumende kumele njalo ahlale phansi ababandla lawo ahlale phansi iZanu-PF leNDC, ngoba nxa kulokuxabana okukhona khathesi angiboni ukuthi kungaba lempumelelo lapha elizweni. Bakhulumisane ukuze imali iqalise ukubuya elizweni. Uhulumende kumele alwise i-corruption okungenza ukuthi abantu babuye lezimali zabo lapha eZimbabwe.
Lapho ke besixoxa lo mnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula izombusazwe kwezemidlalo. Intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo edlale namhla esigabeni seCastleleger Premier Soccer League.
Kuphelile ukuba liqhude elikhulu kuqembu lomdlalo wenguqele eChikenini ngemva kokuba linqotshwe kwakuqala emidlalweni yalonyaka yesigaba seCastleleger Premier Soccer League. IChikenini lingene kumidlalo yeviki lesine elingelinye lamaqembu amabili abenqobe kuyo yonke imidlalo emithathu ebisidlalwe kusigaba saphezulu, kodwa lithenye 1 kanyali iqembu lenkezi Platinum Stars namhla emini. Loba kunjalo iqembu leli liyale lilokhu lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo lemiklomelo yethobamu nomunye, kodwa lesi simo singaguquka ngemva komdlalo ozadlalwa kusasa ngomgqibelo phakathi kweqembu lewangeli leFC Platinum eColliery. Iqembu lewangeli lemiklomelo yethobamu nomunye okutsho ukuba lingahwitha eleChicken Inn nxa lingathola loba owodwa umklomelo, ikanti iqembu leFC Platinum lalo lilakho ukugada phezu kweleChicken Inn nxa linganqoba elewange ngoba livele lihlezi phezu kwemiklomelo eyisikhombisa. Kweminye imidlalo yedlalwe namhla iqembu leBulawayo Chiefs linqotshwe nge-1 kanyanga leZPC Kariba, okuyimpumela elithiye lihlezi emsileni wengalane yemiklomelo lingelwa ngitsho owodwa umklomelo ngemva kokunqotshwa kumidlalo emithathu eseliyidlale lonyaka. Iqembu leyadala bengujikile obhanqale leTel 1 kungela qembu elinelisewe ukulitshayela emambuleni. Intatheli zindaba yezemidlalo uNesh Mgokwera uthi impumela yemidlalo yanamhla kwevele ikhangelele ngemva kokubona indlela lawa maqembu adlale ngayo phambilini kwemidlalo yanamhla.
Yebo kambe namhlanje iqembu eleBulawayo Chiefs linqotshwe liqembu eleZPC Kariba. Lokhu bekukhangelelwe ngenxa yokuthi iBulawayo Chiefs yona ngokwayo hayi lokho kuqalisileyo ayikayenzi kuhle ngemva kokuba beke baletha umqeqeshi bamkhipha kwasekubuya omunye. So lokhu bekukhangelele i-result le. Kukanti kodwa iqembu eleChicken Inn lapho edibane leqembu eleNkezi Platinum, ngokubona kwami iChicken Inn yatshengisele ukuthi hayi iyasilela, ikakhulu umdlalo abawudlala leqembu leDynamos ngemva kokuba iDynamos ukaputani weDynamos esenikwe elibomvu ukuthi ephume eground behluleka ukuthi bedlale betshengisele ukuthi balabantu abaningi. So akube kukhangelelwa lokuthi iChicken Inn yebo baqalise kuhle kodwa abakhanya abakabi liqembu eseli
komunye umdlalo ozadlalwa kusasa iqembu leBlack Rhinos lizadlala lele Capes United naseRufaro, kuthi ngensonto iqembu leChapungu lizemukela leHarare City naseMandava. Imidlalo iyaqhubekela phambili ngomvulo lapho iqembu leDynamo selizadibana khona lele Herentals. Elemanyika Diamonds lizadlala lele Mushwane Stars naseKipo, kuthi iqembu leHighlanders lizanqikelana lele Trang United ngasePapa Fields. ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Namhlanje uEzra Jesus Panda uxoxa lomculi uAngelini Mhlanga.
Namuhla lusuku lwePhasika, a Good Friday. IBhayibheli lithi lilanga okwabethelwa uJesu esiphambanweni efela izono zethu. Ngakho ke umsakazo wakho ubone kufanele ukuthi sidinge ukuthi sikange ingoma zomdumo wokholo lwesiKristu. Ngaleli khefu silomculi uAngie.
Igama lami ngu-Angelina Mhlanga, ngikhulele koBulawayo eNtumbane naseNelspruit. Ngase ngifunda my primary eMbokodo Primary School, that is in South Africa, Nelspruit. Ngasuka lapho ngaya eFounders High School just because umama bengu from Nelspruit and my dad from Bulawayo. So I grew up between the two countries. Ukuqala ukucula ngathi ngaqala ngimncane ngise-church and I'll spread it lase la kosengwayo.
UAngie waqala ukucula esemncane, ukanti ingoma zakhe uzipheke esefike lapha kweLebhelithani.
Ngilama album ayi 3. I'm working on a single at the moment that is coming up soon. It's going to be a house music and it's beautiful. AUK in 7Z, Labo Rebecca Malope, Vezebe Vuelapa, in 7Z, Labo Sipo Makabane, Benjamin Dube, Mare Vuelapa, and then in 7Z, La Manager, I'm a local artist, I say UK. And then I think 7Z, La Lotechua Zama from Zimbabwe, and Lebos Hovela.
Wasanda usiphuma kulumsakazo weStudio 7 kuhlelo Hoza Friday ngephasikazi loAngie umculo wengoma zokholo lwesiKristu.
Okwenza ukuthi ngithande ukuhlabelela ukuthi ngakhulela kosengwayo and kwakuculwa laphana andiqala ukurekhoda sengifike e-UK. Ngiyeke ngivume engayincediswa khona ngulokhu sengingonyama music. Usiphephelo aleyo ke bayethanda, even masi kumashow bayadimanda ukuthi ngiyihlabele. I-album yes three bathanda ingoma eziningi kakhulu. That album is packed with uluju because kulohlala nami engafuturisha khona uTekshua Zama. Ngihlabele lendo sakusa i-EP elengoma eziyi-4.
Zimbili indlela empilweni yomuntu madoda.
Abantu abaningi bayawuthanda umculo kaAngie njalo bayamsekela okwamagama. Asizwe ukuthi yena utini ngalolu sekelo.
Ngithanda ukubonga abalaleli nge-support elisipha yona. Ngithanda ukubonga ngokuthenga i-music esiyabe siyicula. Njalo i-music kulabo abangakayitholi iyatholakala ku-online stores, iTunes, CD Baby, Amazon, and abafuna ama-hard copies, you can get my album ngokungifonela inamba ngu-077-518-506-85. Ngiyabonga kakhulu.
Siyabonga ke uAngie obexoxa lo Ezra Chester Sander beseBhelithane. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.